mina Gibbs Dube.
Kukuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNcwabakazi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
The victory in Boko Kabuyon is a strong signal ahead of 2023.
Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change ukhetho olwenziwe izolo eGokwe Kabuyoni.
Ufuna ukubonga ama-citizen eGokwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani iZANU-PF ifuna ukusebenzisa i-violence.
Ele Citizens Coalition for Change libonga uZulu lesithi ibandla libusayo belijojozela uDlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa eMthethwandaba uzefuna kumiswe umhlangano weZANU-PF Congress. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change ukhetho lwama-by-election oluqhutshwe izolo eGokwe Kabuyoni. Omele ibandla elibusayo uMnumzana Spencer Juma uthole amavoti afika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,777 votes, wathi uMnumzana Costain Maguti omele ibandla le-CCC uthole afika phose inkulungwane ezinhlanu 4,800. UMnumzana Tafatswa Mukwadi obona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kuhle kakhulu okwenzakale eNkabazwe.
The revolutionary party is so indebted to the people of Boko Kabuyon. It is so indebted to the people of Midlands Province. The victory in Boko Kabuyon is a strong signal ahead of 2023. It testifies exactly as a bold, a massive, and giant, and mighty vote of confidence for the leadership of President Emmerson Mnangagwa and the Second Republic.
Siyabonga kakhulu okwenziwe ngabantu eGokwe Kabuyoni leNkabazwe. Unqoba kwethu eGokwe Kabuyoni kuveza esizakwenza kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Lokhu kuveza ukuba abantu abaningi bathakazelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oqhuba inhlelo zikaZulu ezilohlonzi. Besivele sikulindele konke lokhu, sithabe okumangalisayo.
It was long waited for, it was foreseen, it was always on the way. We are happy, predictably. We are not surprised again by those remarks and conclusions from the CCC. It is now clear that when they win an election, they celebrate. When they win a by-election, they celebrate. When they lose it, they throw spanners into the process. It returns the image of the Zimbabwe electoral process in order to find the favor. But it is now a tired script. It doesn't work anymore. It does not even find them favor in the voting public.
Awusimangalisi okukhulunywa libandla le-CCC elithi bekuloDlakela. Benganqoba bayakuthakazelela abakwenzileyo. Kodwa benganqotshwa bahlaba umkhosi. Akusebenzi konke lokho. Abantu abavotayo abakulandeli futhi lokho. Abafuni ukuvuma ukuthi banqotshiwe. URaila Odinga laye kwele Kenya kavumi impumelo yokhetho. Bahlala bekwenza lokho. Akusimangalisi. UMnumzana Tafatswa Mukwadi ubona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF. Sixoxe laye eseHarare. Siphindisa xoxa ngodaba lolu loMnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Mina njenge-DPC sifuna ukubonga ama-citizen eGokwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani iZANU-PF ifuna ukusebenzisa i-violence, nodlame lokuvikela abantu bethu, lokuzama ukusebenzisa osabhuku ukuba bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukuba nasegampena. Kodwa ukuthola almost 5,000 votes, kese ngicela ukubana-ke i-support yethu iyaphakama njalo abantu balethemba. Khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili, siphakamise-ke uZulu emaphandleni ke nxa sikhangela ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 yabo iminyaka ke ivoti yona le ithiwa i-vote share iyathengisa ukubana ke abantu banethemba njalo yele i-biometric engaphumi abantu izikhathini eziningi. So siyabonga abantu ngokusisekela, siyabonga abantu ngokusivotela, sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana ke kungabi le free blames kuyinto ke okanye silungise free indaba yama-reform. Sikhuluma ke labantu basesadik le-African Union ukubana nxa siya ukhetho ka-2023 kulungise ke indaba zama-reform ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota. Sikhangelele ukubana ngelesi sikhathi ngaba nabantu kuthiwa abakwanti ukuzivotela more than 1,400.
Ye ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu akuladlakela okade lukhona liyakhala
njeudlakela liyazakala amajenali atshaywa abantu bethu balinyazwa asonto yokukhalakhala into esegqekeni ukubana izanu pefu nxa isifake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela yikwenza kwabo siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betha abantu asiv lokusiv yikwenza kwabantu bezanu kodwa thina lokho sikusimise ukubana kube nemguquko elizwe.
Pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu?
Sisiya phambili sisadeploya sethu ngama-peace ambassadors ukubana kulungise indaba yokubana ke abantu bethu ke bevikelwe ikakhulu ke emaphandleni.
Yini la ama-peace ambassadors?
Ngabantu bethu ke azabe yedisa ukubana ke kube lokuthula njalo ke nokubana ke izanu pethu ingasebenzisi i-violence emakhaya.
Umnumzana uStalus Gift Siziba umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC sixoxe laye eseCaribe. Ukhangelelwe ukuba umthuthondaba uzahlafuna ngesiphangiphangi udaba lokuvimba umhlangano we-ZANU-PF Congress oluphanyekwe enkantolo ngeviki ephelileyo ngumnumzana Sipeth Msengezi. Umsengezi uthi akumelanga kwenziwa umhlangano lo ngoba wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthuthondaba esithi ufisa inkantolo yenze isinqumo sokuthi kangenanga ngemfanelo esikhundleni somkhokheli webandla elibusayo kulandela ukususwa esikhundleni wayengumongameli webandla le-ZANU-PF uMoyi uRobert Mugabe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaMsengezi.
Right, into ekhulunywa ngumsengezi icacile. What is simple saying is abantu abafuna ukuthetha e-African Congress abantu abahambise court esithi bangene emahofisi ngendlela engaqondani. I-High Court yeZimbabwe isiqi that matter. Ngakho-ke ukuthi bona abantu abathalenjwayo nguye umsenkezi benze khonokho abakwenza i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi lishe izilu yidise ngoba ngakuwukuthi umuntu kuqala ngokuthi i-legality that is being perpetuated that illegality must be stopped. So that's the long and short of it. Simple thing, i-Congress leyo kayini inkantolo enkulu ize icede udaba lwakhe.
Singathi ke udaba lolu ubona zani luzaphathwa njani ngumthetho ndawo?
Ye, inkantolo iyokuyamele ichaze ikubeke kube obala ukuthi umsengezi into akayitholo ile ngozo bekayilakho. Kodwa thina ngokukhangela kwethu khangela izindaba ezakhe zenzakale hhayi lethemba ukuthi kuzagelezela ngasifudla.
Singathi ke udaba lolu lungena nini emthetho ndaba?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le yesakwe ngumsengezi it's an agent application. Ngabe kusitho ukuthi ucele ukuthi ikundla ingakhangela amanye amakhesini. I-case le iyekiswe kwamanye amakhesini that are already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi iviki ezayo kube liyane elandelayo ibe isiphethwe dawo nesosiyakhulunywa khona le nkantolo.
Singathi ke lisenza khonokhu lolana udaba-ke lumi njani olwaphanyekwa umsengezi?
Loliyana so agent application liyana i-application ye-declarate. I-declarate esiyabe sisitsho ukuthi i-court yayi-declare ama-rights ukuthi no into le kayibanjwanga ngendlela from the onset. Ngakho-ke kwaphambanise we want that kind of a declaration. So khathesi besisela ukuthi i-Congress leyo imiswe angithi nabayibizayo bame ukubiza kuze kuqhathe kuqedele leya ledaba lokuqala. So lolu daba lolu esingena ngalo esikhuluma ngalo kathesi ludaba olushukela ngalo emini.
Mnumzana Ngobani Story, liqweta lika Mnumzana Saipet Msengezi. Sixoxela eKobulawayo. Abakubandla leZanu PF balile ukukhuluma ngodaba lolu. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli wakwele Angola u-Eduardo dos Santos ungcwatshwe namhla eLuanda. I-Reuters News Agency ibika ukuba abanye abahambe emngcwabeni lo umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia lokhu libhomba amabutho akwele Ukraine duzaneni lokuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa i-nuclear. Kusatshwa ukuba i-Zaporizhzhia nuclear power station ilapho ukuvuza amanzi lokunye okubulalayo. Ele-Ukraine lithi kukhewuke kakhulu endaweni lapho okubhonjwe khona namuhla. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
wawusenzi umandla
baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikababa kumbe ngithi inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula Khumalo, wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo kuba yinkosi kaMthwakazi. Siyamukela kuhlelo ubaba Khumalo, kunjani wa?
Uyabonga Mthwakazi, ninjani nina?
Hayi, siphilile kakhulu. Siyakwazi ukuthi-ke sokulungiselelwa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Akusithe tukume njani ngoba sizokuthiwa-ke le mazweni abantu balungiseleka kakhulu ukuthi kunanzwe usuku lwalo.
Kuthiwa iyabopha Mthwakazi, iyabopha impela, iyabopha indawana zonke, iyabopha eBotswana, iyabopha eSouth Africa, abe-UK nabo bayasisiza ngezimali, abangenelisa ukuthi babe khona. Kodwa-ke abantu bayanikela ngisho nangezinkomo, abanye basePlumtree bathi azilandwe khona, abanye baseSelabusi. Amalungiselelo ayahamba singendlela emangalisayo. Amapholisa nawo bayasinika imvumo yokuthi senze imali anduba emhlahlandlela, ngoba emhlahlandlela bayazi abantu 22K kusuka ngoBulawayo. Amalungiselelo ahamba kahle kakhulu mhlawumbe.
Ye, singathi-ke kucatshangelwa ukuthi kuyaba kulabantu abaningakanani khonapha esikhumbuzweni lesi.
Kunzima ukutho Mthwakazi, ngoba i-transport sisacelile ebantwini, kodwa sikhangelele kubo 2,000-3,000 abantu, ngoba indawo leyo ngaphandle kwedorobha sabangela sifike kubo 3,000 khona lapho. Kodwa-ke hayi, asikabi asingeke siyitho nje ukuthi sithi sinayo inamba eqondileyo yini, kodwa ngendlela nje umbiko ohamba ngakhona hayi kulanyakazi.
Singathi-ke kuqakatheke kangakanani ukuthi kunanzwe usuku lolu?
Usuku lolu luqakatheke kakhulu silunanze Mthwakazi, ngoba inkosi uMzilikazi yakha lesi sizwe, yasibiza ukuthi uMthwakazi, isizwe esigoqela ama-tribes kumbe ngesintu sithi inhlanga ezichike ezingu-13 ezihlukeneyo. So lobumbano lolu olubaluleke kakhulu esizweni yikukukhumbula uMzilikazi ngendlela ahlupheka ngakhona, esihluphekela lesi sizwe ukusibumba. Akufanelanga nje sokuthi hayi ngokuthi yinto eyenzekayo yedlula, kodwa sizigqaja ngale nhlakanipho eyenziwa inkosi yakithi ingafundanga into kwesikolo, kodwa inesipho nesifutho sikaNkulunkulu esimangalisayo sokuhlanganisa abantu bahloniphane baphile endaweni enokukhula.
Ye, singathi-ke abahlonitshwa ababe bekhona ngale emhlahlandlela ngobani?
Zisahambile izincwadi Mthwakazi ukunxusa abantu abakaqinisi abantu ukuthi babe bekhona. Zihambile impela izincwadi, zihambile izincwadi kubosopolitiki, zihambile izincwadi kuba babekhalta, zihambile izincwadi la semakhosini awe-regions isathi. Kodwa-ke impendulo asikazitholi ezitholo ezikhonsema ukuthi abantu babe bekhona. So kusesemasinyane ukutho ukuthi sithi ngoba nababe bekhona.
Ye, siyabona lapha-ke kwele Melika kuyabe kulo mcimbi ofanayo, kube sokusithi le UK le ndaweni eziningi. Ungabatshelani abantu abayenza khonokho bephandle kwelizwe leZimbabwe?
Kubaluleke kakhulu lokho Mhlonishwa, ngoba thina siyisizwe sisakazeke indawana yonke. Thina ese-South Africa naseBotswana kulula ukuyafika ekhaya, kodwa umuntu ose-UK lose-America kuzima ukuyafika, because lapho abantu abakhona Australia, New Zealand abalenze lelo abahlangane lolo suku enze umcimbi labo ukukhumbula, ngoba lapho esikhona kufanele ukuthi kuwaphile amasiko ethu. la esala kona. Senga fosu kumabani, sisi itabuga.
Ye, pose lukti na Baba Khumalo.
Bachabe Zulu, mitigini lapeli kona. Ekhaya, Kobulawayo, emakhaya. Sanga gini mtatandela, mtaka 10 September. Kwezi munyama ayabi ngazani, chabe sikita, sikia.
Yebo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sika Bulelani loBhengula Khumalo wakhethwa oba inkosi kaMthwakazi umdeni wa Khumalo ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kuthungamili uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla. Kumateyu chapter 6 verse 16 ithi yona futhi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuyela. Nxa sithandaza sike sizile senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba okokuthi siyafica uSathane ezama ukumiye ngokuthi thatha la matshe uwenza abe yisinkwa ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi ha mina anyachova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi. Ngoba ungayenza njalo uvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole usuzazithola ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hayi lindoda yazila kakhulu ukudla siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha ke umvuzo ade kumele uthole kuye uNkulunkulu. Ngakho ke isikhuthazo esikhona lapha ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi hathi nasithandaza ukwedlula wonke umuntu kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla njalo ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili zikaNkulunkulu. Kuyabe kungaseyikho ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelele ukuthi nxa sizile ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu kungakhanyi kwabanye abantu. Ungabi ngumuntu wana osukuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila. Kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Kuyiphethe mfundisi.
asithandazeni baba ngegama lika Jesu sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza uNkulunkulu wami ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe uNkulunkulu ubanike njalo umusa ngokuba bakwanisa ukuphutsha lawo malanga umuntu abezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila bethandaza kuwe egama lika Jesu siyathandaza amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo iqembu leIslanders Football Club linqobe eCape United nge-2-1 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League oqhutshelwe enkundleni yeStadium namuhla. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leIslanders lihlohlelwe nguDivine Mindirira kanye noWashington Navaya, kuthi eCape United lihlohlelwe nguWilliam Manondo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leManchester Diamonds linqobe leCranbourne Bullets nge-2-1 kuthi leRentals linqobe leTenex nge-3-1. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kaKhilikithi linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leAustralia emdlalweni wakuqala wohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe edolobheni laseTownsville. Iqembu leZimbabwe yilo liqale uchayi bola lathola amaranzi angamakhulu amabili lilashekelwe ngabadlali bonke, kuthe leAustralia seliphendula libuthelela amaranzi angamakhulu amabili lanye a-201 for the loss of 5 kuma-overs angamachumi amathathu lantathu. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uchasisa ukuba iqembu leZimbabwe lilahleke ngaphi.
IZimbabwe ibizamile i-top order ukuthi namhlanje bathi labo they come to the party, kodwa i-middle order yiyo-ke ephambanise zonke izinto ngoba at one stage we 85-5 ukuthi kade kungani kuyathembisa ukuthi iZimbabwe izafaka amaranzi athe xaxa. Kodwa-ke ekugcineni kwangikhona kwaba le betting collapse khonaphana ku-middle order-ke yagcina isitshaya 200.
Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawa ukhona mhla zingamachumi amathathu lanye, kuthi wesithathu ukhona mhla zintathu ngenyanga ezayo. Imidlalo ye-One Day International iyosetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu azaphatheka umncintiswano wezezomhlaba ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo webhola labesifazane elokuqaga. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga selitshayelwe ihlombe ngokuphumelela kwalo ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Wayeyintatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo, yena osesebenzela iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo, sithi uthi leli qembu lenze into ebukekayo kakhulu.
Siyababongela ama-gems eZimbabwe ngokuqualifya for i-World Cup. Singabe sisemdlalweni etshiyeneyo kodwa siyabalandela, sithemba khona ngale bengahamba ku-World Cup bazafika berepresente kuhle njalo iZimbabwe njengokwenza kwabo khathesi. Amhlophe kibo labo bonke abaku-netball.
Umncintiswano wezomhlaba we-2023 Netball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni le-Cape Town ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka ozayo. Njalo izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamazwe abalisa ele-South Africa, ele-Malawi, ele-Zimbabwe kanye lele-Uganda. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ye, kwamanje-ke sike sizwe ezomculo.
Sanibonani balaleli be-Studio 7, loyo u-Isaiah Msolwa usomnotho, isibongo Nkomo, ekhaya ngokuzalwa ngiseCholocho, isigaba sakithi kuthiwa yiJowa. Ngoba nje sizokhuluma la ngengoma yami ethi yona inkosi yakithi. Le ngoma lena ngiyiqophe ngothando ngoba ekuqaleni bengine album ebithi yona umzilikazi. Right, yasi so le ngoma ibikhala kakhulu ngokuhlupheka kwesizwe senkosi. kwasokuthi ke kuthemba kwalapho ke ngasengibhala ke le album after kuminyezelwe enhlahlandlela ngo-2018 ukuthi isilo sesikhona ukuthi inkosi yakithi isikhona ende engibani ngasengibhala ke le ngoma yona leni inkosi yakithi ngithe mase ngkwenzile ke lokho ngabona ukuthi abantu bakujabulela ngoba inkosi vele yayiphakanyisiwe kodwa kwasokuthi ngebhadi uhulumeni wakithi ke wasivalela kodwa ngicabathi ngelinilanga uzosivumela ukuthi sigcobe inkosi yakithi. So le ngoma nje igxile kakhulu izibongo zakhona zibhekiswe nje enkosini yakithi ngoba ngesintu inkosi imiphakanyisiwe vele siyinkosi thina sikwazi lokho isintu ngisho nakudala inkosi imiphakanyiswa kuthiwe lona uyena ozoba inkosi vele uvele ebizwe nge-king. So nje engakusho mina ngathi le ngoma yami igxile nje kulokho. Ngoba nje namhlanje nje i-date nje baba ithi laphana 2028 silindele kuyemhlahlandlela lapho esiyobungazwa khona umdabulo wesizwe inkosi uMzilikazi. Engicabanga ukuthi abanye nabanye abangamaziyo mhlawumbe bazongibona khona ube bezoba khona lapha emhlahlandlela siyobungaza nje inkosi yakithi siyalala siyakhothama. Ngiyabonga kakhulu elijabulela ingoma engicabanga ukuthi kancane kancane siyo sakithi siyavuka siyakhela. Angibonge kakhulu baba ngibonga kakhulu nakubalaleli bonke le studio 7 ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu ke ijaha lekhaya khona ngale ke etholojo ongadinelwa kusasa mfowethu sikufisela inhlanhla. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla lezanu-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo egogwe kabuyoni. Ele-CCC libonga kakhulu uZulu lisithi elibusayo belitshotshozela udlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa eMthethwandaba usefuna kumiswa umhlangano weZANU-PF Congress. Siluqhuba lapha ohlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.